Endabeni zethu lamhlanje abenhlanganiso elwela ilungelo loluntu ikatswe Sister Wudu bamanyana lezinye inhlanganiso eHarare betshengisela besola ukuthunjwa kwamantombazana kwele Nigeria. Itale le Guardian Council kwe-MDCT lithi lizaqhubeka ngemizamo yokuletha ukukhulumisana phakathi kwamacele aphikisanayo kuleli bandla. Udaba lwenani labantu bedolobho lakobulawayo lokhulu ludaba egudwini ngemva kweminyaka emibili kwenziwe uhlelo lokubala abantu olwe-census oluveze ukuthi inani labantu lehlile nxa liqathaniswa leminyakeni elichumi edluleyo kuleli dolobho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eGatswe Sister Wood imanyene lezinye inhlanganiso itshengisela lamhla eHarare isola ukuthunjwa kwamantombazana kwele Nigeria esikolo eChibokhu kulelo lizwe ngenyanga edluleyo liqembu labesimoslem abedlulisa amalawulo abe Boko Haram. Umqondisi weGatswe Sister Wood unkosazana Talent Jumo uthi udaba lolu lukhomba sobala ukuthi uhulumende bemazweni ezwekazi le-Afrika kumele bahlale belamacebo okuvikela amantombazana kanye labesifazana nxa kulokulwisana emazweni abo njengoba kungezinye zezinqumo ze-United Nations Declarations. Omunye ophatheke kulokhu kutshengisela ngumnumzana Mehli Dube, umqondisi wenhlanganiso ye-Artists for Democracy in Zimbabwe Trust, njalo ehlala kuboard ye-Crisis in Zimbabwe Coalition. UDube utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi inhlanganiso lezi ziqhubele ugwalo lwezikhalazo olwe-petition kunhlanganiso ezigoqela e-African Union kanye lesigodlo se-Nigeria eZimbabwe zikhalaza ukuthi kwengezelelwe imizamo yokudinga amantombazana la.
Imatshi leti yenzele esigodlweni seHarare ibi imatshi yokuthi amantombazana athunjwayo eNigeria akhululwe. Lo umsebenzi usenziwa iziphathamandla zikahulumende wase-Afrika jikelele. Lo mkhankaso uqalisele e-townhouse eHarare waqhubeka wangena emgwaqweni othwa uRobert Mugabe, waqhubeka wangena ku-Second Street sabantu basebesiyaphelela e-Africa Unity Square. Kubhalwe incwadi ilezikhalazo lalokho bekufunakala ukuthi kwenziwe. Incwadi leyi ihanjiswe ku-African Union, yahanjiswa e-COMESA, yahanjiswa e-ECOWAS, yahanjiswa kuhulumende wase-Nigeria.
Abantwana laba bathathwa sokuyinyanga edluleyo, kuyini okutsha ebelikuletha lina kulolu daba?
Ngathi okuqakathekile okusho ebesikuletha thina namhlanje indaba yokuthi la mantombazana sifunga ukuthi thina le inyanga ingakapheli inkhulumende zonke lezi zibe sezibonile ukuthi la mantombazana aselethiwe yilaba ababathumbayo. Njalo sikhangelele ukuthi yona i-Africa, inkokheli zethu zase-Africa kazibuye, kazibe lezinqumo, zibe le mizamo ebakhona yokuthi kuhlale kule ndaba, kule mizamo yokuvikela lezi ndaba ezifana nalezi ezokuthunjwa lalokho esikubonayo sokusinzakala kwama-terrorist sokutholakala ezindaweni ezijiyeneyo khona lapha e-Africa.
Cabanga ukuthi okhulumende bamazwe e-Africa abayenza okweneleyo ukuthi bedingisise amantombazana la?
Singathongo njalo, kodwa sisithi thina sizama ukuthi sibakhuthaze njalo labo benanzelele ukuthi lathi siyakubona, sikhangele, siyabakhuthaza ukuthi kabangathi bayaqina kancane ukudlula lokho abakwenzayo. Bekhulume njalo ngelizwi elinye, bebambene, besiba lomzamo omunye bebambene.
Umnumzana Mehluli Dube ngumqondisi wenhlanganiso ye-Artists for Democracy in Zimbabwe Trust, njalo uhlala kuboard ye-Crisis in Zimbabwe Coalition. Ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 eseHarare.